sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuZibandlela 2021, usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19, iningi likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa nemali ephezulu eyefayini.
Kuyathethwa umuntu uyabhadaliswa imali yefayini, but khonokwana ukuthi imali le eyefayini ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lo uyenze icala lini. Sokuphonguba yinto nje efananayo, sokuyi-inform yokuthi izinqumo zelo kuthi anibhadale imali 5,000.
Sixoxa losinde ku-COVID-19.
Ngiyakhumbula ngolunye usuku sokunzima kakhulu isebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye ngoba uyabuku-self-isolation ngingedwa. Ngaswela umuntu okukhuluma laye ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okusounds 18.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe imikhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni.
Sibaxwayisa ukubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi lokhana ukuthiwa azibuye, ezinye ziyahamba, ezinye ziyasala. Zona eziziseleyo izezisala zithwele imikhaza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Jerry Ndlovu, owayemele isigodlo seZimbabwe elizweni le-United Arab Emirates, kasekho. Ubikwa ebhobhele esibhedlela eHarare ngemva kokugula okwesikhatshana. Lokhu kuvezwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Emon Murira, embikweni awethule namhla ntambama. Ugatsha lolu beluphethwe ngumuyi uMnumzana Sibusiso Moyo osanda ukubhubha, njalo uhulumende wathi ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ndawonye lezinye iziphathamandla zakhe ezimbalwa esezingcwajiwe. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-COVID-19 lihlasele abantu abedlula kancinyane 300,306, labulala abalitshumi lesitshiyangalombili 18 izolo kuphela. Lokhu sokukhuphula inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula 32,952, kwabhubha abedlula ezilitshumi. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usebeke imali efika izigidi ezilikhulu 100 million ukuthi athenge imithi yama-vaccinations eyokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Embikweni awethule izolo, uMnumzana Ncube uthe imithi le iza kwenela abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. EleZimbabwe lingabe lilabantu abafika izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Amanye amazwe afana leMelika, eleBrithani lamanye asesebenzisa ama-vaccinations awenhlobo ezitshiyeneyo. Abahlali beplumtree bathi basola ukuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana ngamapholisa ngalesi sikhathi se-lockdown. UMnumzana Trimon Bofu ohlala eplumtree njalo esiphathamandla se-MDC Alliance uchasisa okuningi ngalolu daba.
Abantu sebephongukuthathwa, abantu sebephongukutshwa. Ekuseni usuka endlini yakungakayifika lasezitolo lapho ufuna ukuyadinga khona, solakala sobotshwa. Ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth ku-district okwabotshwa emalangeni adlule engkamohati ibanganyana elinganane esuka endlini yakhe, ubesebotshiwe walethwa enkambeni kwaba ngumuntu omele ethi akhithe i-500 leye-fine. Indaba ale i-lockdown akukhangilisiswe kahle, kubonakala ukuthi i-lockdown leyi ivele i-lockdown ifoni ukuthi sikhuluma ngento ze politics sokuwotshwa ama political leaders ayenye political party ma umuntu ewotshwa lapha kanti kuyathiwa umuntu uyabhadaliswa imali yefine but khonokhwana ukuthi imali le efine ebhadalwayo kungakhangeliswa ngokuthi umuntu lowo uyenze icala li sokuphonguba yinto nje efana naye sokuyi-uniform yokuthi izinqumo zelokuthi yandibhadala imali 5000 ngokubona kwani kuzavuka kukhathaza kusasa ngoba ezimbabwe akufanani lasebotswana akufanani lase-south africa e-south africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise here and there ngesikhathi selokudown les but ezimbabwe umuntu is getting zero is getting nothing into yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapha aphila khona
ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu babephulile iziqondiso ze-lockdown kodwa beziphandela
angeke ngithi kona abantu babebeqhamulile iziqondiso ze-lockdown after isikhathi esasaba ukuthi yi-interview 6 ikhona abantu engabe sebeqhamule khona iziqondiso ze-lockdown but abantu babotshwe emini even ngo-8 o'clock ekuseni uyabotshwa kwabona babotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube kile ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba le lizwe alifanani lala amanye amazingu abantu siba bezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba angeke phela ukuthi ulabantwana endlini onke uvuka uhlezi ngoba umfazi uzakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi bayatshona behleli into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni leplantri lapho engikhona emakhaya kuyenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyefika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka njengendlela abatshelwa ngayo abantu basanithayizwa emashopu lapha ezindlini akula masanithayizwa
lo umnumzana Trimon Mpofu ohlala ePlumtree njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance sixoxela ekhona le ePlumtree asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi ukwengezelelwa kwamalanga okumele abantu bahlale ngawo endlini i-lockdown ukuthinta njani izisebenzi sixoxela umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, okuliqiniso ukuthi siyananzelela ukuthi i-lockdown isi-extendiwe nge-further 2 weeks. Kodwa ke nxa unanzelela ama-statistics akhona, inombolo ziyasitshengisa ukuthi kukhanya ungathi sihlaselwe sibili kwalesi sikhathi. And abaningi kade bekhangela ukuthi well i-extension ingenzakala njengoba isiyenziwa. Kodwa ke singakutsho okuliqiniso ukuthi kulohlupho olukhulu ngoba sinazele ukuthi iZimbabwe njengelizwe singathi i-third world country ele economy ephansi kangaka abantu abaningi abangasebenziyo abantu abaningi abazisebenzayo sokusiba lokunzimayi kakhulu ukuthi ngayisisento nge-next 2 weeks abantu asikwazi bazaphila njani uzananzela ukuthi sikhuluma nje kulalabo abantu abaku-informal sector abazithengiselayo bonke bonabo abantu sebelohlupho ngoba for the next 2 weeks basebenze besicabanga ukuthi engxenye ngabe kube le ndlela bavunyelwe ukuthi kakhulu labana abathengisa okusemthethweni ukuthi ngabavunyelwe ama-vendors ukuthi hayi baqhubeke bethengisa behleze endaweni zabo ukwenzela ukuthi kodwa bananzelele ukuthi ama-mask afake i-social distance inanzelelwe at least ula baqhubeke impilo yabo isiya phambili okwezisebenzi njalo kulo hlupho ngoba siyananzela uzezwa ama-employers abanye sebekhala bethi ngenxa ye-lockdown i-production ilo so uzananzela sokuzaba lo hlupho futhi kuzisebenza ukuthi zihole ngesikhathi phezu kwaloko futhi zathola ukuthi vele ama-employers ngaso sithi hayi imali vele iphansi ngezelelani ama-employers bonke sebecasha ngayo i-lockdown so ke kunzima sobukhona sikhuluma kanje kathesi ngenxa yale i-extension
izisebenzi zekhansili zabuyela futhi emsebenzini sokulomahluko yini ekubuthweni kwezibi lakho konke njalo i-COVID-19 ingabe ingaphazamisa yini ezinye lezinhlelo kumbe hayi lezo yilezi yani zingaphazamisekile
Well, iqiniso ukuthi izisebenzi zi-council yakobulawayo zabuyela emsebenzini. Sinanzeleli kakhulu nxa sesikhuluma ngapha ngezokuhlanzeka, ezokuhlanza obulawayo. Yebo kambe sokulobungcono ukuthi singananzelela idorobho selizama ukuba nalihlanzwe. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi lezo thina uyananzelela ukuhlanzwa kwidorobho ngabantu abakuthiwa bakwi-essential service. So ngokunjalo i-lockdown le ayisoze ivalele lutho. Ukubana izisebenzi ziqhubeke zisebenza esilethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela yakhona kodwa bekukhangele ukuthi phela layo employer kunanzela izisebenza ke zisebenza ziku-risk sokuqathekile khona ukuthi nxa zinjalo kulala into yokuthiwa i-COVID allowance ekhangela ukuthi izisebenzi ziyithole. Sesikhangela ukuthi laye umasipala wakobulawayo laye kakunanzele khona ukuthi izisebenza-ke ziku-risk, zisebenza kanzima ngesikhathi esinzima. So sikhangela ukuthi laye abakhangele kakhulu abancedise nge-COVID allowance, ngoba yiyo indlela yakhona yokuphila, ngoba impilo zabo lemuli zabo sengozi ngenxa yobanabasebenzi. So sofanele laye u-employer khona okwaqathekisa impilo yesisebenzi ngokuthi asiphe khona kokuncane ukuthi lazo siqhubeke sisebenza. So abezempila kahle bodwa ngoba badobhizimi baningi abasebenza, abantu be-water, abantu be-sewage, abama-security, abantu abasema-revenue halls, bonke basebenza, abemagarajini imota zihambe, abathela ama-petrol imota zihambe, bonke bona abantu esibakhangela abasebenza kufanele bathole i-COVID allowance, kwabo bonke baku-risk ukwenzela ukuthi i-service delivery iqhubeke isebenza, yikho bezinikele. So ukhansela yekaqathe isizisebenzi zakhe ukwenzela ukuthi i-service delivery ingafeyili, ingehliye phansi.
Sesikhangela izakhamizi-ke konke kuhamba kuhle yini ngalesi sikhathi se-lockdown kumbelile nsolo?
Well, eqinisweni ezakhamizini esingakujoyi ukuthi siyananzela ukuthi okokuqala ngizakhuluma ngazo izakhamizi ukuthi siyananzela kulabanye abantu abangathi abafuna ukuhlonipha izimiso ezifakiweyo zenezezeyo ukuthi umuntu aziphathe njani nge-COVID. Silabantu abahamba benamamaski esicela ukuthi bakwenze bananzele bafake amamaski abo. Silabantu futhi abaphongubonayo bebhodabhoda kwesikhathi emashophu le town ungelasizathu, sicela abantu bakunanzele bangafaki impilo bengozini bahlale ezindlini. Silabantu njalo abangelandawo le-social distancing enaleyo, cela abantu bakunanzele khonokho ukuthi bayabavikela impilo zabo. Kodwa-ke impilo sibili sesiye eqinisweni ezakhamizi ezinzima, njengoba ngishilo ukuthi i-95% yabantu beZimbabwe abasebenzi ngabantu abazisebenzayo. So sokusitho ukuthi nxa i-lockdown njengoba ikhona iqhubeka isiya phambili, okuliqiniso yikuthi impilo zabantu zizaba nzima, abantu bazaswela, baswele ukudla, bazehle ukubhadala ama-rent, bazehluleka lokuthi bazenzele abangakwenzela khona ngenxa yokuthi abasele ndlela yenzuzo. Engxa sokufanele ukuthi uhulumende la akunanzelele abe lesikhwama sokuthi abantu bancediswe, ngoba kathesi uhulumende lomlando, ngoba leyi umkhuhlane otshayileyo akulamuntu obewumisele. So uhulumende ngaye nguhulumende wabantu, kancedisa abantu, abona abantu bayathola amafutha ambazi okubancedisa ukuthi baphile ezindlini zabo, kwenzela ukuthi kungasikhathazi kusasa, ngoba yikho sokuthola abantu sebephula imithetho nalefakiweyo ngenxa yokuthi abantu bayalamba. So uhulumende aye kancedisa abantu.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, sixoxelayo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshesho.
Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe yimikhaza kulandela ukuna kwezulu elingelamkhawulo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende esungulwe uhlelo lokulisana le mkhaza kunyanga edlulileyo ebhengu eGwanda South, izakhamizi zithi imithi ezayitholayo ayeneli. Izitolo eziningi zemaphandleni kazithengisa imithi yesifuyo. Osekuthiye izakhamizi zithi ngabe uhulumende uyavula izitolo ezithengisa le mithi emakhaya. Umnumzana Thato Makita, isakhamuzi sefumugo kuward 17 eGwanda South, uthi lanxa bathola imithi yokulwisana le mkhaza evela kuhulumende nakene ayizange yenela.
Lokho esikuya esikulapha ngakho yinto esayiphiwa nguhulumende. Kungayisiwo uhulumende ngabe inkomo ziyafa, lakho kokuphiwa anti okuphayo uyacina esima lapha amakhona. Sibe sisithi ngako uyatholakala, nxa ngakutholakala kube lama chemist lapho kuyaba kuthengiswa khona, sikwanise ukuyazithengela ole dola yakhe yakwanise ukuyathenga ukuze inkomo ziphile kakahle, izifuyo ezisiphilisayo thina lapha eGwanda kuregion 5.
Amazwi la asekeleyo ngesinye njalo isakhamuzi sefumukwe unkosikazi Sibonile Gumbi, othi ayisibo bonke abatholela imithi kuhulumende.
Sibele hluphonyana esibe sihlangana lalo ngoba kade kusiba nenkomo ezivela emapulazini ngapha sithwayithi Greece, kade kusebenza ababizo amatikiti kade bengelawo. So umkhazalwana kulokhu ukhithika, kodwa sincisane labo sabathi sabanika ukuthi labo kabathini kabacobe kwenzela ukuthi kuthini kwedlule. Sibone ngani ngakuyaqhubeka kusenzakala ngeminyaka ngeminyaka ngomnyaka, sithole singathi ukuthi sithole kwamahhala, sithole nje kusondele eduze lapho esingasoze sikade khona amabhasi.
Umnumzana Tisetso Magubulelo uthi imikhuhlane ehlasele izifuyo ngalesi sikhathi sezulu miningi kakhulu.
Kule mikhuhlane eminingi lapha enkomeni imkhuhlane yakho na kulele lamskini kule imkhuhlane edalelwa imikhaza inkomo sisithwalisa nzima especially nxa kule green enje imikhuhlane minengi esikukhalela kakhulu besikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyabisa sithengele eduze singathi hambi kachana ngoba singahamba kachana imali iyasitshaya imali sithola nzima.
Ukansila wefumuko umnumzana Ephraim Nyathi uthi uhlelo lukarhulumente lokuncedisa abafuyi benkomo ngemithi olwe-National Tick Please Program lusize kakhulu izakhamizi zeGwanda South.
Amathola amaningi ayizifo emancane engasamunyi unina bengasalandeli ngenxa yemikhazi kodwa sithe hulumende singenele yasinika i-tick please liyana ngibona inkomo eziningi lenyangazizele and zizele inkomo and amathola akona health aphila ayamunya unina lochaku kuyatshengisa ukuthi into eyenzakalayo into elonceda kakhulu ebantwini inkomo sezithiba viki zonke.
Umqondisi kugatsha lukarhulumente olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezantsi emandebeleni umnumzana Enat Mdlongwa uthi abafuyi benkomo kumele bathathe amanyathelo ngokunakekela izifuyo zabo.
Iinkomo zibulawa imikhaza enjengabo-heart water, cold sickness, yimkhuhlane imikhaza engani ijahile. Esikuxwayisa abalimi ikubana ngalesi sikhathi inkomo zidibha viki yonke. Sibaxwayisa ubana nxa besiyadibhisa inkomo azihambe zonke, akungabi yilokhuyana okuthiwa zibuye ezinye ziyahamba ezinye ziyasala. Zona ezeziseleyo yize zisala zithwele imikhaza.
Umdlongo ugcizelele wathi imbuzi lezimvu lazo zihlaselwe yimikhuhlane.
Okunye esikunanzelelayo ukuba khona lesi sikhathi ukukhathaza inkomo yilokhu esithi yi-food rot, lapho inkomo ezingane zibola khona amasondo ngenxa yokuthi indawo lapho ezihamba khona kuba manzi. Siyaxwayisa abalimi ukubana bangayenza lokhu esithi yi-food bath, lapho ezingena khona emnyango benze ibath ezingangena zinyathele khona bafake i-copper sulfate ku-footpath lawo ezenza amasondazo aqine. Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu kuzifuyo lezi ezinjengembuzi lezimo.
Nake nangompalakazi umzekeli kamongameli elizwe umnumzana Kembo Mohati wasungula uhlelo lokuncedisa izakhamizi ngemithi yokulwisana le mkhaza. Phansi kwalolu hlelo isakhamuzi sinye ngasinye zaphiwa ikilogram elilodwa lomuthi wokubulala imikhaza lohlobo lwe-T-Chris. Kusenjalo umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo useJohannesburg uvaliwe izolo ebusuku phambi kwe-West Nicholson umfula ombembesi kulandela ukudilika kwengxenye yebholorho le-Rogers Bridge ngemva kokuna kwezulu eliningi. Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi lo mgwaqo uzavalwa kwesikhathi esifitshane ukuze kuhlolisiswe umonakalo. Lokhu sekudale indwendwe ezinde zezimoto kulo mgwaqo kusalindwe umanjinela ukuzohlolisisa leli bholorho. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyisefu Mugwe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingani litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni we-COVID-19.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi uze uhlolwe kukhona owakuzwile yini emzimbeni.
Ngangihambe emhlanganweni ku-Extraordinary Congress ye-MDCT lapho engangisebenza khona ngingomunye okuthiwa Independent Electoral Management Board. Umse ipressure eyayikhona labantu ababekhona kulezikhathi ogcina usukhohliwe ugqoka imask iqiniswe likho iqiniswe elikhona njalo ngepressure eyayikhona ngendlela okwakusenzakala ngayo izinto I'm sure abalaleli babona la ku social media iziphithiphithi ezazikhona zazenza kugcine abantu sebekhohliwe nge social distancing sebekhohliwe ugqoka ama mask kwenzakala ukuthi ibona labo bantu abagoqela u then acting president umadam uThokozani Khuphe ngabantu engangisondelalane labo sisenza umsebenzi njalo futhi kwakulabantu abaningi so sabantu sasisonke labo bahamba ba testa lami mhlaka 30 ngaqala ukuzwa ama symptoms ngaqala ukuzwa ngani ngiyaqhunga loqhuqho ngiginqa ngiqala ukuzwa ngani ngile flu ngani ngile malaria kwase kungenza ukuthi ngithathe inyathela lokuthi ngihlole yikho kwayenza ukuthi ngihlolwe ngase ngokuqala ngase ngisesaba ngoba ngase abantu angangilabo eduzane babakhuba khuluma ukuthi ba test positive kwase kusithe kwesibili lami ngase ngisizwa ama symptoms esengiqala ukuzwa imphimbo usiba buhlungu uma ngisizwa kanjalo kwase kungenza ukuthi ngihambe ukuthi ngiyehlolwa
nxa wena ukhangela ngemva ungabona yini ukuthi walithola njani leli gciwane
okwaqala engakutsho ukuthi into senginanzelele ngegciwane leli ngibona ngani mina okubulala abantu kakhulu ikwethuka ipanic mina okwangcedayo ukuthi ngathi nivele ngihamba ingqondweni yami ngokuyahlola ingqondweni yami ngangivele ngizitshela ukuthi lapha yikuya confirm nje kuphela into engiyaziyo ngase ngizitshela mina enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wami ungisize nginqobe ngaqina okokuqala sibile ngathi ikho kwaba mqoka ngaqina ngokuthandaza ngaqaqina ngokubala ilizwi likaNkulunkulu elangenza laqinisa ukholo lwami ngoba nginanzelela ukuthi abantu abanengi nxa bengavele batheste batshelwe ukuthi ba positive bavele bapanike yabona ungapanika ube le stress immunity system yakho ivele ihlibe weak stress siyabulala immunity system unga panika uchaya luvalo kakhulu uya trigger kulemi imkhuhlane evele ikhona emzimbeni yabantu balama BP balama chukela mina okwanceda kakhulu iattitude ngafaka ipositive attitude ngaphakamisa ukukholwa kwami ngathatha usimo sami ngasisarenda kuNkulunkulu ngathi inkosi nguwe owaziyo ngiyakhumbula ngolusuku sokunzima kakhulu ngisebuhlungwini ebusuku ngingalamuntu okukhuluma laye ngoba ngiku-isolation ngingedwa ngaswela umuntu okukhuluma laye ngaze ngathatha ifoni ngangena ku-Facebook page yami ngabhala ngakhuluma umbhalo okuSalms 18 wathi angisoze ngife kodwa ngizaphila ukumemezela imisebenzi emihle kaNkulunkulu ngangiphakathi kobuhlungu sokufika ingqondo eziningi zokuthi lapha usuhamba ususiza ukuthi ama join ase week sokunzima ukuthi usukume sokunzima ukuthi uziqhubela ama uzithalalamela amanzi lapha umzimba sobuhlungu uyaginqa ngapha uzisifuba sesisinda ngama emthandazweni ngamtshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu if it's not time isikhatsa masingakachayi kasikachayi ngenela okwesibili okwangcedayo anzange ngibe livila ngathi senginjalo angiyanga esibhedlela ngoba ngesabu ngahamba esibhedlela ikakhulu lapha ekhaya akabalazi into ezingakunceda ungahamba esibhedlela uyahlunga saphenduki ngesaba lokho ukuthi mhlawumbe ngiyathola kungala oxygen mhlawumbe ngithola ngala ma ventilator kungcono ngiye ngikhaya into engaqina ngayo kakhulu yikufutha ngathenga amaphilisi azange ngithenge into eziningi kakhulu ngathenga amaphilisi nje wona lawo oaspirin ukwenza ukuthi igazi lingaklothi labo zinc nganaqina ngabo ngaqina ngeginger ngaqina ngegarlic ngaqina ngokufutha kakhulu ngangifutha ka-4 ngelanga
lo ke ngumnumzana Angleston Sibanda ebisixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande. siyaqhubeka njalo ngehlandla lesibili lalingxoxo ngevikezayo lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America eWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Violet Nxumalo, umhlali wakobulawayo. Sicubungula ukuthi abantu bahlezi njani ezindlini ngalesi sikhathi se-lockdown esokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ngiyabonga mina ngalesi sikhathi se-COVID ngibona kulama challenges amaningi kakhulu, especially kubomama. Kubomama sibhekane lenkinga eziningi kakhulu ngoba like now ilizwe linje kule mkhuhlane wonalo khona, ukudla asilakho ezindlini. Singelakho ezindlini sivele singabomama esiphila ngokuzithengisela, sithengisa amatamatisi laphana lalaphana emsikeni. Okwamanje sihleli nje ezindlini, akula lapho kuthiwa sithengise khona, kuthiwa sihlale ezindlini. Sizahlala ezindlini sidleni. Kube kanti kumele sikhangele ukuthi sithole ukudla, sithole imali zokubhadala ama-rates. Akonke lokho siyakuthola kanjani ngoba kasisathengisi izinto esizithengisayo? Phila nzima, yonke into okumele siyithole endlini siyisebenzise sithole ukudla kasiyitholi. Kunjenje kathesi izikolo zivaliwe zinje, abantwana sithona labo ezindlini babe befuna ukudla. Ukudla from morning kuze kuyeshona ilanga umntwana uthola labo ezindlini la. Especially thina mama ambona ngani ngalesi sikhathi se-COVID sisiphatha kabuhlungu kakhulu.
Kahle kahle kuyini ebelifuna ukuthi uhulumende alenzele khona ukwenzela ukuthi kube ngcono njengoba sibona ukuthi kunengi okusilelayo?
Angazi ukuthi uhulumende yena ngokungasikhangeli kwakhe, njengoba masibhekile kwamanye amazwe banakekelwa baphiwa ukudla njengoba kuthiwa hlalani ezindlini baphiwa ukudla okufanele ubana bahlale bakuthole ukudla kwabantwana behlezi ezindlini. Kunjenje even wona bomthetho amapholisa hhayi asihlukumeza, ma sizama ukuthi siphume nje sizama ukudinga kumbe kusemashopu kumbe kungathi basihlukumeza kakhulu kakhulu basihlukumeza. So kumele ukuthi ube le ncwadi ukuthi uyakuphi uyafunani, sizayithathaphi leyo ncwadi? Angazi ukuthi singayenza njani. Njalo umkhuhlane wona lokhona umele ukuthi usithole silokudla ezindlini kodwa kasikutholi. Angazi ukuthi thina singenzani njengabomama. Mina ngowami umbono bengifisa ukubana uhulumende ngalesi sikhathi abantu uyasinakakela, abanesi sikhathi asinakakela khona ukwenzela ukuthi sihlale ezindlini siprotekteke, sigcine wona lowo mkhuhlane ukubana ungamemetheki kodwa sithola okuzimfanele ukuthi bana sinike abantwana ezindlini kodwa konke lokhu asikutholi ngoba akulamsebenzi. Sikhuluma nje izindawo eziningi zivaliwe, lalapho uphathiseka khona abanye abathola ukuthi bebethola umsebenzi kuvaliwe ezindaweni abasebenzi. So ukudla konke lokho abantu bengakutholaphi? Ungeke phela uthi uzastock ukudla, uyastocka ngayiphi imali? Angazi ukuthi ngingakubeka kanjani ngehlela lokukuchasisa ngoba indlima esikhangelane labo kulo umhlaba owaseZimbabwe, especially weZimbabwe la nxa sikhangele kwamanye amazwe mbona ngani kulokunye okuphathiseka abakutholayo uthize. Thina sihleli kanzima nje phakathi komuzi la. Ona imali yokuthi sithenge wona ama-sanitizer asiwatholi, imali yokuthi sithenge yona isepha ukuthi sigeze izandla asiyitholi, amanzi wona ukuthi sigeze izandla. Ngikhuluma nje kobulawayo lapha siphila kanzima, amanzi wathola once a week but izulu nanti liyana. Ukuthi okwenza amanzi engabi khona emathephini as usually i-problem ingaphi njengoba izulu selinile? Amshiwa amadamu amanzi sakangenile. So angazi ukuthi inkinga yiphi ukuthi singatholi amanzi. So izinto esikhangelane lazo njengabomama sihlukumezeke kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Violet Nxumalo, umhlali wakobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zemaphandleni zithi izifuyo zazo sezihlaselwe imkhaza kulandela ukuna kwezulu eliningi elizweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.